ezindabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe uthi uMongameli Robert Mugabe kumele abikele uZulu ngomuntu ozathatha isikhundla sakhe. Abathenga bethengisa impahla bathithibele ngokukhuphulwa komthelo wokuthengisa esitaladini eHarare. Ikhansili yakoBulawayo lezakhamizi zeMakhokhoba zenza uhlelo lokuthanyela ingcekeza olubizwa ngokuthi hashtag asifuni ingcekeza. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship osolugqitshwa kwele Melika. Kwenzakalani kwezokukhetha abazamela amabandla athiyeneyo kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? Thiyani indlebe lizwele. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe othi uMongameli Robert Mugabe sokumele abikele uZulu ngomuntu ozathatha isikhundla sakhe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.